ndinandenzekela amekolisekeni ngarisa abantu sebehlisiphansi abheke endaweni ekhayithiwe obulawayo ndenzika nje ngisandafika kafike enye imoti phela kanye imibhethi abanye mama abayi-twelve umzakhonapho bangitshela ukuthi hhayi sizahamba sekeangibe-central sela mnakhombe -central nje yikho lapho uzakhuluma khona indaba yakhona sendifike -central central khanya layo kaqhela kthi hhayi hayi njengabenzele vele sabantu sabakhululayo zarechage asibafuni la so kizadebele mota laka labomama laba abayi-twelve okhanyakhanya kade bengazaziwa ukuthi beyisebenzani labomama laba ukuthi sizabadrayiva nje sibadambe nje enwesifuna khona so ngicela mi balandele emuva le mota mbona ukuthi bafuna ukuyadambila ngaphi kwendawo sazahamba kezahamba umbango sikuzithela kezo bathana bebayehlise emoteni sebekhombane namandla wesikhakhe yikho ndathatha mnaela lalotawn
kuyini okwenzakeleyo emangcwabeni lapha
siya ngaphakathi emangcwabeni bayasiya emgwaqweni okuqondane kuna la mangcwabe esikhathi ngoba amangcwabe avele kuqale kuningi ifuria hovelod so bakathiya emgwaqweni khonapho umaqondana labangcwabe bakathiya nje khonapho akwenzakalanga lutho bathola sokungena ethawuni sebeshiwe khonapho
bekuthiwa bengakhuluma isindebele sokukhulunywa labo gugurawundi
khonokho njengoba besebehake i-statement sabo lami bathile kini khonokho bekade kwenzakala ngesikhathi bona bebotshwa kade bebethiswa ukuthi kukhulunywa inkulumo ezishiyeneyo ezihlanta zonezishilole bangenile nje khonokho so sizazama ukuthi sireyize iy'nkulumo zonezo size ukuthi isikhathi sifake ama-complaints emapholiseni size ukuthi bazarisponda besiphini
kuyino sokusele
njengoba bengabotshwanga kungela charge eprivewenu suka lapha nje yikho lapho sizabona ukuthi sijulise ama-complaints ayenzakaleyo ebantwini ind umuntu lamuntu ukuthi kuyenzakaleni kuyesijulisise ukuthi sebebotshiwe kwenze uhambe njani bathethi sebesiphi kuthwani bethethiswa xa kudlalaba abathanyiweyo ngoba abanye kade bentela ukuthi bashayiwe sibe muntu abashayiweyo ngobani sesenza i-complaint i-formal complaint emapholiseni akade benabo namhla bedikeo.